umumo ezibhadela zakuthinje kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke laba babevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Ellen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini eka-President Motlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public, njalo akula ninto into eyodwa eyalandelwayo. So umnangagwaza kalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la Judicial Commission.
Abatshutshisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla wokubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamapermit okuza siza yena uhulumeni wase-South Africa kanye nalabo aba-affected ngalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.